Yebo sisi wami, ya iqiniso lelo angahlatshwa lanamhla. Ivike iphelileyo ngomgqibelo I went to Parelenyathwa Hatfield Clinic, Divaris City Clinic, Wilkins and another one, but I could not find. They were saying avala le ivaccine eyokuqala. Lanamhla ngaye eHatfield Clinic again, bathi bona avala le ivaccine and they were not sure when it is going to be available. So kwang disturb because mina ngibengisithi nihlatshwe niprevent le into e-COVID-19. Now it's a challenge to me. Ngibengisithi mina ikhulumende kumele ithathe leli thuba ele positive demand ukuthi ilungisise le into so that as a country we can actually cover the ground.
Odokotela kumbe abongi labongikazi abasekulezi izibhedlela bakutshela bethini, bathi bazathola nini ijekiseni le vaccine, kumbe bathi libuye nini, njalo uyababona yini labanye belohlupho olufanayo labo befuna ukuhlatshwa kodwa befice ingekho?
Ya, ngisaqhubeka phambili trying to see how I can be vaccinated. Ngomgqibelo ngabona abantu abaningi kakhulu eWilkins babefuna ukuthi bahlatshwe kodwa they were also disturbed and ngibe ngisithi mina lay demand kumele si utilize and the inhlupho enkulu ekhona ngeyokuthi yona izibhedlela lezi azilama answers baphonga ukuthi bona asila lay vaccine, so you are not sure what is going to happen. But namhla at one of the institutions unesi wangiphumele egcekeni wathi yona akula, even if you go to any institution ayikho lay vaccine. So this is so disturbing.